Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-27 kwenkwezi 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivukile sithola ilangali eliselitshise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenzi ezikahulumende.
Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama. Edale umonakalo olendleko yamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, $500,000.
Esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ubehamba lintathe izindaba ezingekho ezingasizozala anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho, obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokuncedisa ukungena kwentatheli zindaba zelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times, njalo uzamiswa phambi komthethwandaba kamanje kusasa. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje wamukele isipho esivele kuhulumende wele India esigoqela izimoda ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga lamhlanje wamukele isipho semota ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20 kanye lempahla yokuzivikela kwabasebenza kwezempilakahle eyama-PPE, imitshina yokwelapha labo abayabe sebebanjwe yi-COVID-19 enjengama-ventilator lokunye. Lesi sipho esivele kuhulumende wele India labenkampani AFDB Group siqhutshelwe uChiwenga ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba abe World Health Organization WHO emkhosini owenzelwe esibhedlela seSalim Gabe Central Hospital eHarare. UChiwenga ubonge uhulumende wele India abe AFDB labe WHO ngalesi sipho esithi sizanceda eZimbabwe ekumelaneni le COVID-19 ngaleyo ndlela kuthuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni. Okwamanje eZimbabwe lilenkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 643,531 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Elizweni jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu afika phose amathathu 293,501 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama kwatshabalala impahla elendleko edlula amadola zinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000. Lumlilo ulumathe ezindlini ezihlala odokotela lezinye izisebenzi zempilakahle lemuli ezedlula amachumi amane lanhlanu ebezihlala lapha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abahlali bale indawo iningi labo kungabodokotela bathi babonela umlilo uqala esitishini samandla kagesi kubangelwa ukuthintana kwentambo ethwala lawo mandla. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchasisa lesi sehlakalo.
Sivukile sithola ilangali eliselichise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenze ezikahulumende. Ikho lokho kusidanisile kakhulu ukuthi abantu betshelwe lapha kade behlala khona, kade kuhlala abantu amajuma amathathu lesishiyagalolunye. Silethemba ukuthi kuzalungisiswa abantu babuyele njalo. Kukhanya ngani bekule ifault leya ebathi ngamagetsi.
Uqhubeke efaka isicelo kuhulumende lakuzulu sencedo ngoba umonakalo odalwe yilo mlilo umkhulu.
Silethemba uhulumende uzasincedisa abanye nje abantu silungise lapha. Kukhanya kuzathatha izimali ezithile ukulungisisa ngoba kuthe indawo enkulu kakhulu.
Abamanyano wenhlanganiso zemhlubulweni emandebeleni emathebheleleni forum imelwe ngumqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosikazi Samukeliso Khumalo bahle basukumela phezulu bencedisa ngesipho sempahla ebiza $500 amadola emelika i-$500.
We have come together ukuthi simobilize ama-resources ukuthi sincedise ama-doctors abatshelwe i-residence yabo sifake endawonye izimadlanyana ukuthi sithenge ama-groceries. Silokhu sinema abanye ukuthi sikwanise ukuthi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sidonete izigqoko lezicathulo lokunye futhi njalo abangabe kunida.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Ndodana Moyo uthi kulusizi ukuba abezempilakahle behlelwe yile ingozi.
Kuyamangalisa ukuthi ngemva kwesikhatshana bephiwe inotice ukuba basuke kuleyo ndawo labo belethe izikhalazo zabo zokuthi imali abayiholayo incinyane. Sekuqhamuka lapho umlilo izindlu lezi kuyasimangalisa lokho ukuthi kungabe kuyi-coincidence bani. Lokhu kutshengisa ukuthi kukhona okungahambi kuhle.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi sekuzangezelela inhlupho ezibhekane lezempilakahle ezweni.
Ukusha kwesibhedlela sempilo kulusizo olukhulu kakhulu ngokuba ngaphandle kokuthi vele isibhedlela besithwele nzima kungela mibhede eneleyo kungela ma-lift asebenzayo kuyashota amadokotela namanesi kula mithi. Nxa sesibuye satsha isibhedlela kwatsha le mpahla zabongikazi kunye namadokotela kusho khona ukuthi impilo sizaba nzima lakubo. Kuyinto edinga ukuthi ithathelwe amanyathelo amasinyane kuvinjelwe izinto lezi
engozini yomlilo empilo Central Hospital kubikwa kulimele kakhulu umuntu eyedwa omunye waqhamuka enqagaleni kuthi omunye uhotshe intuthu. Abahlali bendawo lebathi babone umlilo ebhokisini lentambo eziletha amandla kagetsi ezindlini zabodokotela. Uhlangothi olubona ngezokucitshwa komlilo kukhansili yakobulawayo ole fire brigade lubikwa lusaqhuba uphenyo lokucwayisisa imbangela yale ingozi. Umonakalo odalwe yilo umlilo ubikwa ubiza inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika i-$500,000 njalo inkokheli yesibhedlela icela usizo oluya kuzimuli lokulungisiswa kakutsha kwezindlu ezihlala odokotela. Ngimela iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ulele esitokisini ngemva kokubotshelwa icala lokuncedisa ukungena elizweni kwentatheli zindaba ezidabuka kwelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times. Lezi ntatheli zindaba zetheswa icala lokwephula umthetho olawula ukungena kwentatheli zindaba elizweni ngomsebenzi oyi-immigration. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umoya ubikwa incedise ukungena kwentathelo zindaba lezi eZimbabwe ngenyanga edluleyo bonke bengakhuluma iqiniso ngomsebenzi ezikade zizokwenza ukuphambana le mithetho elawula ukusebenza kwentathelo zindaba eZimbabwe. Uyalilandela leli cala esithi wenza okusemthethweni ngokulandela imfanelo zokubhalisa labe komishini elawula ukusebenza kwentathelo zindaba eZimbabwe Media Commission. Igqwetha likamoyo umnumzana Douglas Cotard uthi umoyo uthwalelwe kobulawayo namhlanje ngenxa yokuba intatheli lezi zinikwa zenza icala lazo edolobheni lelo.
So he's expected to appear in Bulawayo magistrate court tomorrow morning. So the charge is section 36 Operation Act.
Sebenzise kobulawayo lapha za kuma phambi kwamanti kusasa ekuseni bamithesa icala lokuqamba amanga mayelana lokusebenza kweimmigration abathi wangenisa ababili ayisebenza labo kuphepha indaba le New York Times uJeffrey walilandula icala leli ebathola incwadi zabo zokusebenzisa ezZMC.
And his colleague from the New York Times attained proper accreditation.
Ukubeke sithi kafoze APA Studio 7 amabizo alezintatheli esithi lethemba lokuba umoyo uzakhululwa emveni kokumiswa phambi kukamantshi kusasa.
What the state is now claiming is that there's no records of those accreditation.
Uhulumende uthi kakula bufakazi bokuthi wathola incwadi lezi ezeZMC. Lokhu kakulani loJeffrey ngoba ayisiwo umlando wakhe wokupha intatheli zindaba incwadi zokusebenzisa.
Isikhulume senhlanganiso yentatheli zindaba eYoung Journalist Association yoja uLeopold Munende uthi bakhathazekile ngokubotshwa kukamoyo.
Sitshona sikhuluma ngakho lokhu sithi uhulumende kahloniphi imisebenzi yentatheli zindaba esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ubehamba lentatheli zindaba ezingekho ezingasizozala anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo. Njalo sithi uhulumende nxa yena esithi ufuna intatheli zindaba zibe zisebenza zingahlukunyezwa ngakutshengisa akukhulume lamapholisa akhe aduba ngokuthi kwezinye indawo acina esengani asethaba kakhulu.
Imizamo yokuthola amazwi amapholisa ehlule ngoba isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonyathi ube sithi usemhlanganweni ngesikhathi iStudio 7 idinga umbono wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abakhokheli bamazwe akumanyano weSouthern African Development Community iSADC bahlangane namuhla eMozambique esigodlweni eMaputo lapho abakade becubungula impumela yokudingisisa kwabo ngamalwa icatsha kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike namuhla kulumbuthano njalo amanye amazwe aphatheke kulumbuthano abalisa eleMozambique, Malawi, Tanzania, Botswana leSouth Africa. Umhlangano lo kwakufanele uqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya okungenziwa yi-SADC Troika ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa sisi ukuthi ukucubungula kwabo abazokwenza kuzodala umahluko omkhulu ikakhulukazi kuleya ndawo la lolu hlupho lugxile khona eNorthern Mozambique. Abazokwenza ngicabanga ukuthi bengaphuma nesindululo sokuthi bathumele amasotha kuleya ndawo, kodwa ngicabanga ukuthi uhlupho olukhulu lulalanga kwezokuvikela esingathi phecelezi security lulele ekuphuculeni isimo sempilo kuleya ndawo engenhla kwaseMozambique. Ngoba uma ngabe kulokho kungenzekanga esiza kubona ukuthi lento izohamba ihambe ivuke, noma sibone isekuthatha iminyaka neminyaka bezama ukuthi beqede ngokulwa kodwa kungapheli.
Utsho ukuthi ngabe uhulumende weMozambique uyalungisa udaba lwezomnotho kumbe lwezombusazwe?
Impethu ingena ngenxa laba bathathe izibhamu baqala ukuthi balwe baye basebenzisa uhlupho izakhamuzi ezibhekane nalo kuleya ndawo. Sizakhumbula futhi ukuthi eminyakeni yonale eseduzane kuye kwatholakala izinto eziningi lapha ezingamagugu igasi nokunye okade kuzoshintsha impilo yezakhamuzi kuleya ndawo kakhulu. Kodwa okutholakalayo ukuthi uhulumeni Frelimo osenzansi kweMozambique kakhulukazi ngokuphathwa ibona asebe baya lapha bakhetha iy'nkampani ezizosebenza kuleya ndawo. Kodwa uthola ukuthi njengamazwe amaningi ase-Afrika into enkulu inkohlakalo. Inkohlakalo yiyo nto abayisebenzisileyo, ukuhlupheka kwabantu yikho abakusebenzisileyo, ukukhishwa inyumbazana kwabantu bakuleya ndawo nguhulumeni weFrelimo odominethwa zinhlanga khona ezinye ezansi kwase Mozambique yikho okusetshenziswe yilaba bantu ukuze kube nomvukela lo okhona. Ngakho ke ukuze vele kudaleke isimo esizoba ngcono kuzoba yikuthi impilo yabantu kuleya ndawo ibe ngcono bazizwe beyingxenye yentuthuko endaweni yabo kube yibona abazoziphathela besebenze kuleya ndawo kungezi abantu abavela kwamanye amaprovinces ikakhulu angezansi kweMozambique bezokuba yibo abazothatha konke okulaphaya.
Lona uhlupho lolu olwamali wecatsha ubone ngani luza memetheka yini kube njengamanye amazwe lapho olubhahe khona?
Lolu hlobo lokuvukela umbuso yikuthi lunamasulumani phakathi. Siyabona ke igovernment yaseMozambique ukuthi iyahluleka iyodwa kodwa ke nabo futhi bona labo balekeleli besabela wona amazwe abo ukuthi engayitholi nawo esesenkingeni efanayo ngokuhamba kwesikhathi.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi abantu abahlala duzane lentaba evutha umlilo iNyiragongo kumele basuke kuleyo ndawo ngoba ilakho ukukhafula amanye amalahle avuthayo. Abantu abahlala edolobheni leGoma bakhuthazwa ukuba bathwale impahla yabo bayidinga indawo zokwakha izindlu ezintsha. Uhulumende uthi kulakho njalo ukuvutha amalangabi edamu elikhulu eleKivu ngoba kukhanya ingani kulokuzamazama komhlaba okungapheliyo ukuhambelana lomlilo ovuthayo ophuma ezindabeni. Wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma utshele umthethondaba izolo ukuba kazilutho ngamacala awetheswayo akugqela elobukhohlakali ubusela lokusebenzisa imali okungekho emthethweni. UZuma kuthiwa wamukela imali ngesikhathi inkampani yeTels yakwele France ithengisela ele South Africa izikhali ezibiza amabhiliyoni amabili amadola emelika $2 billion. Uhulumende wakwele Kenya uthi banengi kakhulu abesifazana abakhahlanyezwa ngamadoda ngesikhathi ilizwe leli lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abakhankasela ukuvinjwa kobudlongudlongo lobu bathi banengi njalo abesifazana abangavikeleyi abezomthetho ngokuhlutshwa kwabo ezindlini ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangaphelelwa yimitshado njalo bangakhahlanyezwa ngoZulu. Umongameli Joe Biden uthi kumele iphele impi yomvukela eTigray kule-Ethiopia kula bantu abaningi abathi bakhahlanyezwa ngamasotsha kahulumende ka-Abiy Ahmed. Uhulumende waqala ukulwisana labantu athi ngabahlamuki nyakenye ngolwezi.
Udaba lokwakhiwa lokubekwa kwesithombe sedlozi umbuyane ehanda eHarare sokudale inkulumo abanye besithi ukusetshenziswa kwemali engamadola azinkulungwane ezimbalwa ngesikhathi kulobuyanga elizweni kulihlazo. Abanye bathi babona kungelankinga ukwakhiwa kwesithombe lesi ngoba kusakhiwa esikamuyi umnumzana Joshua Nkomo akuzange kube le nkulumo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzakwakha isithombe senduna uMtshana Khumalo kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Umthetho weZimbabwe, everyone has a right to exercise his culture or religion. So, bona mabe kwenza, it's their right. We cannot say it's not right.
Baba Chuma, wena uthini ngalokho esisizwayo abanye besola ukuthi isitetho lesi siyenzelweni, abanye besithi ayisosikhathi sokwenza isitetho kathesi ngoba ilizwe lilamanye.
okuqala ungabona umuntu esola into enjalo uyabe ngumampara wayengaphi sifaka isitatu sika baba uJoshua Ngomo wawuthakazela lokana so labo nabana abezitshona izinxa zifaka into zabo kona ngale wena uyabe ungubani usolani yikho lapho esiwa ngobhare khona instead kumele sibe siqhuma ngokuthi khona lokho kwenzakala ngeweekend amaphonisa lawana ayesiyalisa abantu ukuthi baye ebhalagwe yikho kurong kona ngoba abantu ababesiya ebhalagwe babehambela injemvele yabo esiko labo namabhilisi abo yikho lapho kele sikhume khona kuba yinxa wena ususola labana ungenzeni wona ngapho ufuna ukwenza ubathanda hanti akuthi yabo sukuma-crossroads khonapha so into ekhona isibe kahle kahle ukuthi khona there is nothing wrong with erecting istatue sabonehanda as much as we erected esikababa uNkomo and there's nothing wrong with ukwenza ama-rituals ethu you know African ways yiye ezebeleni zakibo ngale esishoneni kumele sikuvume okana kwavele yimvelo yethu yiwo amasiko yethu yindlela yokuphila kwethu hatsho ubana sibe sibe ngofuna ukuhlala kuchothoza kuphela just for the sake of ukuchothoza esikababa uNkomo safakwa laphana akunakukasolayo netime nase sinofaka somunye futhi wethu khona ngapha kumbe sesinofaka esikalobhemo manxase becasa ukuzosenzela amanga bese sithi bayasihlolela so at times people need to learn ukuthi kona let's embrace i-diversity yona le esiyo yona njengabantu bezimbabwe
ye nanti udaba babakhumala wena uthini ngakhona
ya ukhuluma iqiniso kodwa Samuel Zama angipheleleki angiphiliseki kahle kukwakushoyo ngoba la bantu bavala thina ukuthi siyogcoba inkosi yethu they know ukuthi we are from ebukhosini thina ibeliefs yethu njengabantu bakwamthwakazi siphile sine culture yethu yobukhosi asikaye sitsho ukuthi sifuna uku-oppose igovernment yezimbabwe asikaye sitsho ukuthi sizodisrespect igovernment yezimbabwe sathi sicela ukwenza isiko lethu sigcobe inkosi yethu sihlonisalamasosha laphana lamaphoyisa so akusepokofei songathi abanye abantu bale right yokuthi constitution abanye abantu abala right then soon after babuya bazogcoba umambo bathi inkosi kathi thina sabano right ukuthi sigcobe inkosi yethu
ye nanto ke udaba babachuma
ngiyamuzwa ubaba isikhalo zakasikhulumayo well ukuthi I'm not privy to ama facts behind ukuthi walelwani kwahamba njani kodwa ngimela bengibona ngathi nxa kuyinto ebonisana kuhle ukuthi kwenza isikhathi iproblem esiba nayo futhi thina abanayo we always want to do confrontational things andabona ndlela ngikhuma sikhona umntanakho angabuya azokhuma ukuthi hayi baba kufunakala imali kule school trip laphana lami funda ngihambe ecaribba labanye abantwana ukuthi siyobona icaribba sifunda ngecaribba ecela kuhle uyamenzela kodwa ngasethi zana baba into ngoba evidence ngamusiya nathi ubuyidayela abamna ngale sevuni uhambe ekhaliba ngale akubisi imali lapho akula mali engaphuma so kwesikhathi ama approaches to certain issues yiwa adala umehluko othize oyabukhona manje iproblem ethu kwesikhathi sisuka fomu ufuna ukuvuyela kuba ufuna ukuzenzela nje alibizanga lutho akula into ekuchacayo akula muntu okwazi ukuthi usuka kusuke ngaphi ukuya ngaphi uhamba njani kuza kuma njani so khona phana yikho mina mbonanta sisuke siphambanise khona abantu we always want to be confrontational kunokuthi sibe engaging sibe sikhulumisana sichaselana sitshelana ukuthi hayi sina silapha sifuna ukwenza lokho sifuna ukuthi so hayi ukhulume that hayi lina yenzani so yenzani so yenzani so njengakhona kwana iprocess eyenzayo sifake isithombe sikababa uNkomo sisaba engage ukuthi hayi bakithi lathi siyasifuna isithombe sikababa uNkomo sisifuna lapha endaweni enje kwathunyelwa abantu ababevela kuministry babuya kwatshengisana ama-sites kwatshengisana yonke into kwavulelana safakwa manje ungabuya nge-confront ngizindathi sasakwenza kuphela ngoba vele yimvelo yethu la so thina vele sesifuna ukufaka inkosi yethu asitshelwa nguwe wena andabona khona phana ungavele uqhasa uba le lozi lajide njalo yikho lapho kusuka kuphele khona izi allright ngicela ukubuza babalithumi ye lalela wena ma usiyayenza isiko lakho kufanele like mbuyathethela kufanele uyecela enduneni ukuthi ngifuna ukuthethela ukubika asontembi esigabeni ukuthi hayi mina ngaba ngizabekile umdlalo okuthethela utshela phela abantu abasesigabeni khona phana akunanto eyimvele khona ukubikelana nangithi akusiyo nto yinto eyenzaukuthi khona into yakho ihambe kuhle wonke umuntu abekwazi hayi laphana kothuma babikile uthi ona mhlawumbe bayathethela namhlanje kumbe i-birthday party kumbe umshado kumbeni ukubika nje into enhle nje hayi kuthi uyenza mahlane ngoba uzakwenza lapha kanti omunye umuntu laye bephilana ukwenza into lapha so siba le-counter tasi songanto ombetali kuyaliwa kanti hayi beningakhulumisananga nje kuphela ngabe omunye bekhulumise nomunye wezabo nti hayi lokhu kuqakathekile mana sidedile lo ayenze lokuthi nalisisi sakwenza lokho ngelinye ilanga or something like that kube ama arrangements. So ukubekelana vele kona kuyivele kuyinto enhle vele.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF ubexoxa endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Abel Khumalo. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Embikweni ophathelane lezokholo owethulwa iminyaka yonke, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthe inkululeko yokuzikhethela ukholo ngeyinye yamalungelo oluntu. Wonke umuntu kuzo zonke indawo ulelungelo lalokhu, kungakhethekile ukuthi uhlala ngaphi, akukholwayo nangakukholwayo. Ukukhululeka ekukhonzeni akungeke kwafezeka ngaphandle kokuthi lamanye amalungelo oluntu ahlonitshwe. Njalo nxa uhulumende esephula ilungelo lokuthi abantu beqhube inkolo zabo kumbe bekhonze bekhululekile, kubeka labanye engozini, kutsho umnumzana Blinken. Iningi labantu emhlabeni jikelele lilokhu lingafinyeleli ukukhonza likhululekile. Ukudingisisa okwenziwe yi-Pew Research Center kuveza ukuthi amazwe angamachumi amahlanu lasithupha 56 ayinqabela amalungelo okuthi abantu bekhonze bekhululekile. Uhulumende we-Iran uyethusela ekhahlameze njalo abophe amalunga okholo olungayisilo lwabaningi kulelo lizwe olugoqela olwebahais, isiKristu, isiJuda, isiZoroastrians, lengatsha zeSunni, leSufi, ukholo lwesiMuslim. Elizweni leBema, abakhokheli bebutho abathatha umbuso ngodlakela ngabanye abethiswa umlando wokuhlukuluza abantu bekhethwa ngemihlobo, kanye lolunye udlakela oluqondiswe kwabokholo lwemuslim Rohingya. Iziphathamandla zeRussia ziqhubeka zihlukumeza, zibopha njalo zihluthuna impahla yabenkonzo yeJehovah's Witnesses, zikhahlamiza amalunga okholo lwesiMuslim, zisenza ingani ngabedlulisa amalawulo. Ilizwe leSaudi Arabia yilo emhlabeni jikelele elingelankonzo yesiKristu, lanxa kulabantu balolukholo abedlula isigidi abahlala kulelo lizwe. Uhulumende weChina uyenqaba kabanzi ukuthi abantu bekhonze bekhululekile, njalo uqhubeka idala amacala ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abukholo lwesiMuslim Aegis namalunga enkolo ezingayisizo zabaningi eJianjiang. Amanye amazwe asethatha amanyathelo okukhuphula izinga lokuhlonitshwa kwabantu benkolo ezehlukeneyo, ukutsho umnumzana Blinken. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wesikhatshana okhokhelwa ngabantu abangayisibo bezombusazwe kweleSudan ucumile imithetho ebisetshenziswa ziswa ukuhlukuluza amalunga abokholo lwabalutshwana. Uhulumende weUzbekistan ukhulule amakholo lamakholo abantu abakade bebotshiwe ngenxa yokholo lwabo. iTurkmenistan ikhulule abalitshumi lasithupha abeJehovah's Witness abenqaba ukusebenza kubutho, kugcizelela umnumzana Blinken. Sizaqhubeka ngokulondoloza ubukhokheli beMelika osekulesikhathi eside kwezokuthi abantu bekhonze bekhululekile, kutsho umnumzana Blinken. Njalo sisebenza labalwela ilungelo loluntu labezokholo ukulwisana nemihlobo yonke yenzondo lokukhethana ngenxa yokholo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz short wave.
Singakehlukani, lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela zempilo Central Hospital kobulawayo izolo ntambama. Intatheli zindaba isebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokungenisa intatheli zindaba zeMelika elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.